konoko ukuthi usethe weqhela ku MDCP kule nkulumo ngokwakho undoda lo ngomunye wamadoda esigeza kufaka emaphephandaba emangapha ukuthi kulabathatha sebesukile kuselwe yedwa ngulundoda ebeklokhe simlindile simondla simelusa kulaba bantu ababe lohlelo lokusiphotha undoda lo ubevele esebenzana phose umnyaka wonke bebemcelile ukuthi adale ukuxokozela ngapha yikho-ke samnikela samlinda kwaze kwafika ithuba lokuthi sigqedelane laye kuvela ekuthini ulohlelo lokudiliza inhlanganiso uzakhumbula ingcuphetho yokucina besikhuluma ngokuthiya kwabakhokheli lapo abantu sebeze becabanga ukuthi iphandla liyadiliza ingxoxo le-renewal team idale ukuthi abantu bagcine sebezixoxela ngalokho abanganikwanga amandla okuxoxa ubukhokheli benhlanganiso uthi mbayela ngomunye walabo bantu abebekuhlelo lokuxoxa le-renewal team lixoxisana ngezikhundla athi ngokuthi inhlanganiso ihlangane njani ugoqela opriscilla omhlanhla nabolohamba kuqala uchanora so lokhu yikugcwaliseka kohlelo labantu abebezama ukugangela inhlanganiso
kodwa unhlanhla uyakulandula uthi kazange abe yingxenye yohlelo lokudiliza ibandla njalo kazange abe kuqembu lelo okuthiwa yi-Gang of Four
angakulandula khonokho siyakwamukela njengoba ezikhulumela akufakazayo kodwa kulobufakazi-ke kulezithombe ebesezikhitshwa ebulenjini lapha eziveza upriscilla engumsecretary general usibalikhulu ubithi engupresident uncube emsekela umangoma eyilokhu lesithombe sikwanhlanhla besikhonapho kulaba bantu yikho okusuka kumenzekayo abhicwe nabaningi labo laba ngabantu abathi bethunywe ukuthi bayexoxisana lenhlanganiso le bahambe bayoxoxwa ngokuthi owabo umkhokheli abe ngumsekeli futhi bekuxoxa ithuba lokuthi kuxoxwe ngobukhokheli lingakafiki ukuze ukuthi bakuthatha ngaphi khonokho bakwenzelani kanti ngemfanelo nxa usiyaxoxisana ukuhlangana wena umkhokheli wakho umbeka phambili into yobukhokheli ibingazange ixoxwe ingongwana kumbe emhlanganweni bazidalela amangabo ahaza ebantwini ukuthi kuxoxwe sengazami yinto ekhona